amakhompyutha la avele kumandlovu abuye ngesikhathi abesikolo lesi sibephelele ukuthi baza kwenza njani ngabantwana ababhale imhloliso kagrade 7 ezifundweni ezemijina yakulezi nsuku ye-information technology and communication technology ICT. Isikolo lesi silethwe esikolweni lesi ngobuyemele unkosazana Ndlovu njalo engumngani wakhe unkosazana Sithabile Mpedzisi.
Ngimelele usinikiwe Abigail Ndlovu onguye umntwana wesigaba sakosikola onguye njalo owabona kufanele ukuthi adonate ama-computers esikolo lesi ukwenzela ukuthi abantwana labo bengene kutechnology eyiyo esetshenziswa kulezi zisuku.
Unkosazana Mpedzisi uqhubeke ethi uMandlovu ukubone kufanele ukuthi aphe lesi sipho sama-computers ngoba efuna ukunika abantwana bemangweni lapho adabuka khona ithuba lokufinyelela emtshineni bangene labo ebulenjini be-internet.
Kufuneka ukuthi abantwana bebale bengekhaya bengena ku-internet besithi research this and that. Wakubona ukuthi abantwana balapha esikolo sakusikola they were disadvantaged. Yikho ke esebuye lecebo lokuthi afakise ama-computers lawo ukuze abantwana labo bengasaleli emuva nge-education.
Umphathisikolo wesikola primary school umnumzana Vusa Lunga ujabule kakhulu ngesipho sama-computer lesi.
Lokho kwenziwe ngusisi uMandlovu ngibona nganento enhle. Siyakhuthaza abaphowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelo lesisenziwe ngusisi uMandlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone, online learning, basalele emuva kakhulu.
Apho wenzeni ukuthi abantwana bavikelele umkhuhlane lo we-coronavirus?
Egedini lesikolo nxa abantwana bengena bayathatha i-temperature. Bangathatha i-temperature bageze izandla zabo.
Walinda Mkhwananzi lo tatenda Chawotsa ngabanye abantwana ababhala kimhloliso ye-grade 7 lonyaka.
Kanjele
zapase.
Khathesi singafundanga.
Kodagcina phaselethu yezi lingafunde libonani zapasa.
Ukhazila siyindebele omene umango wakwesikola kukhazile emzingwane uthi ukuvalwa kwezikolo phansi kweziqondo ze-COVID-19 lockdown kudale umonakalo omkhulu ebantwaneni ngoba bengasela okokwenza.
Abantwana basambanisekile sibili kakhulu ngoba vele le ntathu uzibona bezenza abantwana phela abantwana sebedakwa bembala abanye sebezijele so hayi COVID isibulalela abantwana kakhulu ngoba sokuyizisa abantwana abancane bengakafiki esayizini ukuthi sebengabadala but ngomumo owathi sikhona sokunjalo abanye bakhona bangasafundiyo but kule nhlelo ze-council ade sebebalandelela emakhaya ukuthi nxa bekhona abantwana ababuye esikolo bafunda.
Umnumzana Mthuthuzi L. Dlodlo ngumlisa emangweni wakwesikola yena ke uncome kakhulu ukuthola kwalesi sikolo isipho esihle kangaka.
Ngithanda ukubonga kakhulu ngalento eyenziwe ngabantwana besigaba abangaphandle kwelizwe ngokunanzelela isikolo sethu ukuthi siphansi kangakanani. Siphinde sibonge lodadewethu uSesulelo odonete amakhompyutha angu-5 esikolo sakwesidola ngoba isikolo lesimbona asikaze sinikezwe amakhompyutha asikaze sibe lamakhompyutha lesi so kutho ukuthi sisemuva kakhulu.
Kusenjalo emkhosini munye wokunikezwa kwemitshina yamakhompyutha ebesesikolweni sesigoda primary school baphinde baba lenhlanhla yokubusiswa njalo ngabenhlanganiso ebunjwa yinzalo yalumango eselizweni laphandle kwelizwe eyesigoda foundation trust abanikeze amabhuku lama-inform kuzifundo eziphuma embulini eziswelayo. Umnumzana Innocent Mkwaji nguye obemele inhlanganiso le.
Ibhuku eyafonywa ngabanye abafowethu labodadewethu abafunda khonapha kwesigola laba ngabantwana besigaba yini sasesibona ukuthi isikolo sethu silamanidi abaningi esiwafunayo sabe sesithi njengoba labo besemazweni lathi sikhonapha ekhaya lisingadobha okuncane sizama ukuhlanganisa sihlanganisele abantwana ukuthi labo bancede bancediseke esifundeni sabo bafunde njalo babe lokusasa enhle ngoba nivame ukusasa upresident engasuka ngaphuma khona kube lodokotela kwesidola ngoba ukuthi sikhulele ngakwazi ukuthi konkhona kungakulimitha ilife yakuthi sibekufunde phambili so sesizama ukuthi thina sabantwana abangakwanisi ukuthi bancediswe ngabazali.
Kujabule ababalisi, kwadumisa abazali, kwahlekelela abafundi nezipho ezifike esikolo sesikola primary school esemangani weMzingwane esabalenzeka ezansi emandebeleni. Imeleke iStudio 7 yilapha kwesikola igama lami Ezra Jesus Banda.